imidlalo yenu chimihle yonke kodwa khona ubuntita imidlalo yenu chimihle yonke kodwa khona ubuntita webangani bami nyaniswa no awu kodwa khona ubuntita webangani bami yasinyaniswa no awu kodwa khona ubuntita imiyalo yenu timihle yonke kodwa khona ubuntita ake nipuma thandweni awu kodwa khona ubuntita ake nipuma thandweni awu kodwa khona ubuntita ake nipume ninango thandwela yeah ngoba khona ubuntita Webangani bami nyaniswa no awu kodwa khona ubuntita imiyalo yenu timihle yonke kodwa khona ubuntita
Kodwa khona ubuntita ake nipuma thandweni